Toku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Kuganjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokule mibuzo yokuthi kambe indlela isetshenziswa nguhulumende ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane lecoronavirus ingaba imqotho na
abarentisa khona ukuthi izethekeli zilabe khona lalaba abanezindawo ezithengisa ukudla ibe singathi-ke sebaza lahlekela belungiselele independence lena bebalungiselela-ke lokuvula kwe-trade fair. So balahlekelwe sibili kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende elokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokuyakhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Njengamakholwa abanye bethikholwa ukubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu. Xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo, ama-church amabandla abakholwa kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu.
Owayengumsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokule mibuzo yokuthi indlela isetshenziswa nguhulumende eyokuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingabe imqotho na kulandela ukutholakala kwesizalwane sakwelebhilitane ukuthi silegcikwane khona eZimbabwe lingabonakalanga leli gcikwane. EleZimbabwe belithumezela igazi kwele-South Africa ukuthi lihlolwe igcikwane leli kwaze kwathi ngenyanga kaZibandlela ilizwe laqala ukuzihlolela lona lodwa. Kuze kube lamhlanje ilizwe aliyila ngitsho lo yedwa oseke watholakala eligcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezidlula isikhombisa i-7,987 emazweni atshiyeneyo umhlaba wonke jikelele. Kodwa okwenzakala kusizalwane selebhilitane sokudale imibuzo. Indlela yokuhlola igcikwane leli umhlaba jikelele ivele isidale imibuzo eminingi okubangele ukuthi elimelika lithi aliyifuni indlela isetshenziswa ukuhlola igcikwane leli ethiwa yi-PCR test. I-PCR test yathiwa isetshenziswe umhlaba wonke jikelele ngumanyano we-World Health Organization. Kodwa ugatsha lwezempilakahle olwemelika solusungule indlela entsha yokuhlola abacatshangelwa ukuthi balegcikwane leli. Kambe bengaba begcwele abaligcikwane le-coronavirus eZimbabwe kodwa bengazi ngoba kungahlolwa kahle. Lo ngumbuzo olokhu ungaphendulwa ngamazwe amaningi omhlaba ngesikhathi igcikwane leli limemetheka ngamandla. Kodwa eZimbabwe abaningi bancoma uhulumende ngokumisa imibuthano emibili emikhulu, owe-Independence lombukiso weZimbabwe International Trade Fair, ngoba bekuzaba lokuthelelana kwegcikwane leli elithelelwana kalula. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, usomabhizimusi wakobulawayo olilunga njalo lebandla le-MDC, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengabahlali bakobulawayo siyawamukela khona lokho ebezasiphathela ikorona abantu abazabuya-ke lapha-ke bobulawayo ukuthi bazotshengisela-ke impahla zabo-ke nge-trade fair. Ikanti labazabuya-ke belanda independence bekuzabuya le-corona bevele ezindaweni zabo. Sithi thina hayi kube linyathelo eliqondelelo nalelo ukuthi kukhansilwe lokho. Lanxa nje kwezomnotho sikhangelele ukuthi abantu babobulawayo baluzile kakhulu abaningi bese beqalisile kulungisela izitende zabo e-trade fair abanye bese beqalisile ke ukoda impahla abazalatshengisa e-trade fair konke lokho ke akusasebenzi uthithi imali asebeyilahlile ke hayi asoze bayisebenzisa ngoba i-trade fair ingasoze ibe khona kodwa ke ngomumo okhona eqinisweni ngokwazi ukuthi ilizwe limenjani akula mithi kabe nelithi khona ukudiagonaza ukuthi khona i-corona ikhona kumbe kayikho kuqondileke ukuthi ke hayi kumiswe ke inhlelo zonke lezo ezihlanganisa abantu abaningi ezo-trade fair ngoba kuzavela abantu abatshengiseli abazotshengisa bebuyisa impahla zabo bevela emazweni akhatshana sinanzelele kamazwe e-Asia abanjengabo-China yibo vele bese bebukisa kakhulu keZimbabwe yibo ilizwe njalo kudabuka khona ke corona leyo mboni ngani hayi inyathelelele liqondile sibili
umkhosi we-independence celebrations
yeah umkhosi we-independence yebo kambe kulahlekelwe labo abalendawo ke abarentisa khona ukuthi zethekele zilale khona lalabo abalezindawo ezithengisa ukudla yibo singathi ke sebazalahlekelwa belungiselele independence day nabe balungiselela ke lokuvula kwe-trade fair so balahlekelwe sibili kodwa ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo singayithola leyo mali kodwa ke kube lokulahlekela ke izimpilo kwabantu abaningi obulawayo sithi thina ngokuningi kuqondile ukuthi ke zimise lezo nhlelo lanxa nje sikhangelele ukuthi abantu bazaluza lapha lalapha kodwa ke hayi ukuthi zimise inhlelo lezi kuqonde kakhulu
liyamtshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngesinqumo asithetheyo lokunye okuninginingi athe kuzenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus
singeke simtshayele ihlombe vele bekungekho okunye bekumele akwenze kumbakutsho ngaphandle kokwenza khona lokho ngoba-ke siyananzelela amazwe wonke singathi vele yena ugcine esekopa okwenziwe ngamanye amazwe asiyoqalile sikubona okuqalisa eMzantsi Afrika uhamba kwamanye amazwe amaningi nje bemisa imidlalo bemisa-ke imbuthano yabantu abaningi naye-ke wasesithi ngcono akope kangene khona lapho
lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu usomabhizimusi wakobulawayo njalo elilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 6175 laku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-short wave 4930 13860 laku-15460 kHz ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930 13860 laku-15460 kHz kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo lithethwe nguhulumende lokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi imibuthano le ayiseze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Uthe njalo umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, iZITF, kanye lomkhosi wokunanza ilanga likazibuse ebelimele liqutshelwe kobulawayo ngenyanga ezayo isidluliselwe phambili. Umnangagwa uthe bathethe amanyathelo la emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Kodwa umnangagwa uthe izikolo kazisoze zivalwe. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla othi lanxa ewamukela amanyathelo kahulumende kunengi okusamele kwenziwe ukwenqabela umkhuhlane lo wona osusabelele abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa emhlabeni jikelele.
Njengamakholwa abanye bethikholwa kubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo amachurch amabandla abakholwa kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu ngokukhuluma kumbe ngokukhangela nje izinto. Lokho sibili ngibona ngathi ukuthi kumiswe imbuthano into enhle eqondileyo.
Selizakhonza njani pho? Lizaluphatha njani lolu daba?
Engikwaziyo ukuthi amabandla amaningi yebo kuhamba abantu abalapho kumakhala ekhukhwini abaningi, kodwa vele iningi labantu bakhona ku-WhatsApp labo ama-S M S labo abakhona kulabo makhala ekhukhwini, ngibona ngathi bangaxoxisana bakhethe lezifundo baqhubelane lengoma nxa belazo bazenzele inkonzo zabo nje ezindlini emzini yabo. Aba balutshwane kodwa-ke nxa bengabelana inkonzo yalolo suku kumakhala ekhukhwini kuyafana nje lokuthi bakhonzile. Singakhohlwa phela ukuthi ukukhonza vele akuyi ngobuningi babantu, kuya ngenhliziyo yomuntu ngoba ekugcineni indaba iphakathi komuntu oyedwa lonkulunkulu wakhe. Ngakho ngibone ngathi bangaqhubeka nje abantu bezikhonzela ngendlela zona lezi bekhuthaza nalaba abanelisayo ngabomakhala ekhukhwini njengoba ngisitsho, njengoba sisenza nje okwakhathesi.
Amanyathelo kahulumende la libona sanela yini? Lingathi ayasivikela isizwe?
Kangazi ukuthi angenela yini njengoba nje lelizwi ukuze lihambe ebantwini belingakafiki ukuthi anibezwe nge-coronavirus le. Lokuthi kambe uhulumende konke akukhulumayo kuza kweneliseka yini ukuthi ezibhedlela abantu bazabalakho ukuthi bahlolwe umkhuhlane lo? Silazo yini izinto zokusebenzisa ukuze sinqabele umkhuhlane lo nxa usuthe wasitshaya? Kanti njalo abanye besibona ngathi vele yena uhulumende uphuzile ubehlaleleni amanye amazwe ethatha amanyathelo okwenqabela kusabalala komkhuhlane lo. Lapho kuba nzima kakhulu Nkomo, bana uhulumende wakhe ukuthi uyakhulume ngomlomo kodwa phansi laba ungelalutho. Siyaphunga ukukhuleka nje ukuthi nxa abantu bangavikeleka, kodwa hhayi asiboni yebo ungamisa abantu ukuthi bayelaphana ungathi abantu bezele okulalokhu. Kodwa nxa sekuthe kwafika-ke engxivele sekungenile ngoba lolwazi lulutshwane olubasebantwini, uzawuzothwaye omunye impilo kobulawayo, omunye efolosi, omunye eHarare, kwaze kwaqedakala. Yena usephongulandela ngombono wami okwenziwa ngamanye amazwe labomakhelwane. Leyo-ke yinsindabaphenduli sizabona, kodwa-ke uhulumende wakithi ube ngathi asifihlela ulwazi njalo lokuthi nxa kufuneka izinto njengezambatho zokugqoka laloko okufaka emakhaleni lani lani, kambe kuza kuba khona yini? Ngoba akukhulunywa kuphela nxa sekunomkhuhlane, kumele kwenziwe indlela yokwenqabela ngezinto langemithi langabe yizimota langabe yini okumele kube khona, hayi lapho kulukhona bonakala ukuthi uphuzaphuzile.
Lo ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla obexoxa ecingweni lontungamili Nkomo weStudio 7 eseGwanda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzakwakha ikolishi edolobheni lePlumtree. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Amon Murwira ongaqambanga ukuthi ikolishi leli lizaqala ukwakhiwa nini. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ongezwa kuhle emzimbeni usuke elizweni ngesonto ngendizamtshina yokuboleka eyandise ukusetshenziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele China ukuya kwelatshwa. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi omela iNorton edalela ephalamende uMnumzana Themba Mliswa uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kumele achiye umsebenzi ngoba sonke isikhathi engavula umlomo wakhe isisindo semali siyawohloka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kubilayezelo elithumezela lona ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lenzeke imlayizelo yenu ibe mfitshane ingazaba mide, njalo lingathuki, likhulume kuhle, silikhulume lisakha. Siyabonga.
Zalibanani basakazi bestudio 7, mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kogomagwama village kondolwani ward 9 bakhulela Plumtree ulilima west. Ya ngiyazizwa indaba ezikhulunywa lapha. Uyinto balulekile udriver ube lesikhathi sokukhangela ukudriver ukuze impilo zabantu zibe lula. Ye ukuthi udriver ebeseqala ukuhambe nika abantu amatshintshi ebalana lamatshintshi khonoko kudala ingozi kakhulu isikhathi esiningi. Uthola udriver sebhikisana lo muntu ogibela iteksi. Hhayi mina uwindi ngiyathi awuluright. Ngibuye futhi ngithi umama lwani okhuluma izolo laphana i-coronavirus isijeziso samazwe aphetsheya o-America. Hhayi umama lo uyehlisa isikhundla sabo, isithunzi sabomama, ngoba kafanelanga akhulume kanjalo. Yikho lapho besuke umama betiko laba bathathelwa phansi. Afanelanga umama lo mpela, akalunganga isikhundla sakhe uma esithatha ngale ndlela ukuthi uzade kulungisa ilizwe ngokuthi akhulume ngomkhuhlane omubi kangako osatsha noma ngubani. Nathi sikhona apha emakhaya siyawuzwa ukhulunywa sethusa. Hayi umama lo, hayi hayi engakhulumi kanjalo, siyaxolisa mpela, hayi uma ngikhulume kabi, kodwa hayi ungani mina mbona ngani ululazo mama. Ngiyabonga Studio 7.
Basakazi, basakazi linjani linjani, ntungamile inkomo sithandekile Chris Gande. Hayi thina siyaphila mani, thina siyaphila. Eyi sithanda, ngithanda ukuphawula nje kancane ngalo mkhuhlane wecoronavirus lo. Eish, hayi khona kathi na vele bengicela ukubuza ukuthi kathi lo mkhuhlane eChina Street, eChina bona babedlela nomalulwane sibi. Kambe bengadla izinanakazane into ezingadliwa. Bheka kwamanje ukuthi lo mkhuhlane kathesi uhlasela leveni lombani. Hayi bantu bakethi, yazi laba bantu asazi ukuthi kathi ngabantu abanjani mani. Bengela nto waqala ngakhathana le bhato kwamanje sukhona abusulunguzile i-Afrika khona. Eyi ngithanda futhi ukubuya mphawula lo mbethwa mkhotshi mjunguri mbethwa mbani. Mama lo mane kuyazini okokucabanga ingqa bekusicabangela kwesinye isikhathi engatheni amayesidle esutha le moli yakhe elosizo lokuthi kwesinye isikhathi uzayelatshe ekombuluzela abantwana bezimbabwe. Nguyithi thina abantwana bezimbabwe samfaka kwesinye siyena isikhundla. Namhlanje sithi i-America bufanele bathizwa ngoba bafakile izimbabwe kwi-sanction. Ebekukhula mane ngumuntu omdala mane, bekukhula. Ngibe sengicela la kuyena lo abantu ngupresident uMnangagwa. Siyazi ukuthi ngo-April kule independence kuke kume kancane lokho kwesinye isikhathi into zokuthina kuthiwa kuyavuthwana. Sike siphephe nje kancane emkhuhlaneni lo ngoba lo mkhuhlane khanya nganawelapheki. Singaphele ezimbabwe. Lo okhulumayo ngolukuphahla phansi khona le ndaweni yasemagosini but okwamanje ngisehabron kule Botswana. Ngiyabonga basakazi be-Studio 7, ngida uNkulunkulu engangenela mani. IZimbabwe iphephe lamanye amazwe, uNkulunkulu angenela afake isandla sakhe. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7 lenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Life Talk. Bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-Dr. Irand yilo ebelizosiza ukwenza ukuthi abantu iZimbabwe ivuke iphakathi. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar. Uyabona ukuthi bacabanisa abantu, abantwana bomuntu ekhaya eliwayo. So manje inkinga yokuthi abantu bezano ba-proud ngento abangenayo. Awufanele ukuthi nje izano ungayibona ukuthi siyehlulekile. Icela iSouth Africa ukuthi hayi South Africa, sicela usiphe irandi lakho usifundise lokubusa ilizwe bekuzaba ngcono. Ngiyabonga ukhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balalela bahle bakaStudio 7 nabasebenza bahle bakaStudio 7. Themba niyaphila la ikhona khona ngapho ngaseMelika. Ye, lo okhulumayo ngintwana enhlabathi bakwena ukhuluma naye eseJoni. Osenhliziyweni hamba kithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abaseZimbabwe ngaseRhodesia kakhulu abangamphakathi engangivumela. Lize lakithi bakithi mambhekile mina ukuze nje liphumelele kube nento engcono mhlawumbe engahle ibambile. Ngabe kuthiwa kithi kunogovernment laphana kungenamatsotsi lawana khona esiwabonayo asebenza ngobutsotsi esenza imikhuba eshiyeneyo ngoba la abantu okuthiwa yigovernment mina ngibabona nje beyisigila mkhulu ngaba yisikho lokho ngabe kuya ngami behlangana nje beke bekhulumisana nama-opposition party wonke kakhulu opposition eyopoza ngokuqinile efana naleya ka-DNC behlala bonke nabothokazi nabozapho behlale phansi njengakudala ya njengamadoda yabona amadoda amauthiwa kusemakhaya njengoba nje lisithi sakithi siyakusho phela ukuthi batokwehlula amadoda kuyabhikwa laphana kithi nje ezimbabwe soke kuhluke ukuthi kuthiwa izani izovusa iyavusa akunanto eyivusayo ayazi into yenzayo into ekhona yokuthi basebenzele ezikhwameni zabo yikho mna bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane inabo behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizwe lakithi lilunge i-first thing masekukhuluma ngasemzini ekhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali uyabona uma kungaba nemali kuthiwa ezimbabwe sokunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi noma behamba unankava ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le ma ihlala emoyeni iphapha noma ihambi siya kuphi kuthiwa kunani kunani fike ikhulume ithi hayi icele ama-investors wabe azo-investa kithi.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi siyaxolisa asoze senelise ukuthi siliphe uhlelo lolu kuFacebook kunsukwana ezilandelayo. Siyaxolisa kakhulu. Okwamanje ke sesikhangela ezivela ngapha kweMelika. Wayengumsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli. Kukhetho lwenziwe izolo ebusuku ezigabeni ezintathu ezibalisa iFlorida, iIllinois leArizona, uBiden unqobe uSanders ngamavoti amaningi kakhulu okokuthi akusathandabuzwa ukuthi ozamela leli bandla kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi ngubani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Umnumzana Raphael Mthombeni osedolobheni leTexas ngapha kweMelika.
Hayi kulokho nje mina ngokubona kwami sekuyikuphongwenza okukaBernie Sanders ukuthi abelokhu iqhubeka nje elapha lalaphana ngoba ngendlela ukhulu uVice President avuke ngayo kwabafileyo angikhole ukuthi angaphinde afe futhi ngoba angithi sike sakhuluma ngaye laphana. Sesingathi siyasabela ukuthi akakusela lutoza phinda lwenze besiya e-South Carolina. Kodwa-ke ngendlela avuke ngayo ama-democrats esefaka amakhanda ndawonye ngemva kwakhe, angiboni ukuthi usekhona okunye ukubuyela emuva. Uzathatha lesi sicoco sokuba yinomini yama-democrat uBiden.
Manje umbona njani nxa esemisane lo Trump? Ubona ungani ngubani onganqotshwa?
Ngibona ngathi uTrump ule nhlupho eziningi ezedlula ezikaBiden nxa sokufika lapha. Khonoko kungumkhuhlane kumthayile kakhulu ngoba yela ikhadi lakhe akade libambile kade etshakala ngalo bekuyilonele le economy. Ngalo lelo khadi le-economy zelikhanya selikhadi eselingaphansi esikhwameni, ya kangiboni ukuthi angabuya amgabhele kangako ngoba lapha sokuzamiswana ngokuthi ngubani okhanya e-presidentially ongakhokheli lize lela likhuphe kuloko sokuyikho khona. Kodwa ngibona ngathi uBiden angaba le chance kukho lokho ukuzipresenta as presidential lo muntu ololwazi lokuthi ufuna ukwenzani abe senqoba lanxa ezathethiswa lobathweni kodwa ukuza kwehlula khonapho ambona.
Manje ubona ungani engakhetha ubani ukuthi abe ngumsekeli wakhe umnumzana Biden? Sike sezoefanisela ukubana engakhetha umuntu wesifazane.
Ningazi-ke khonapho ukuthi angabe ekhangele ngaphi, kodwa-ke ingxenye angathi khonapho ku-Warren kumbe aye kulo usisi wase-California loyana okwagijima laye kumbe lo usisi wase-Minnesota kubopacho.
Loge ngumnumzana Rafael Mthombe nisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika edolobheni leTexas ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eTexas.
Hey,
ingoma emnandi ingoma kaMaster KG Jerusalem isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa ke kuFacebook hatshi asisadibani njalo kunsukwana ezilandelayo siyaba sidibana nje emoyeni eredweni hayi siyadi kolisa kakhulu ngalokho kodwa ke ye indaba zizaqhubeka lizizwa khonapho emsakazweni wenu ku Studio 7 libe losuku oluhle igama ngoChris Gande